Umnangagwa utshele abamela amanye amazwe eZimbabwe izolo ukuthi eZimbabwe entsha uZulu uyavunyelwa ukutshengisela kodwa akumelanga abe lodlakela. Imbiko kaMnangagwa eyenkulumo igcizelelwe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo olobe enkundleni yeTwitter esithi eleZimbabwe livuleke amasango kudaba lwenkulumo. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele uthi inkinga ekhona ukuthi kumele kuqale kucace ukuthi kanti vele injongo yenkulumo zakhona ngeyani.
Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukwenzela ukuthi uMnangagwa esolve iproblem yakhe legitimacy. Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukuthi kube lengqubekela phambili kweze economy or bafuna i-government of national unity. Because I think whilst everyone evumelana ukuthi kumele kube lama-talks, but akula muntu ongani yakwazi injongo yokuthi kube lama-talks kuyini. Kuyini abakukhangeleleyo, kuyini abakufunayo, ngoba akufanani no-2008 lapho-ke izane yayidliwe yayingenama-members akwanileyo phala. Lokwakathi esizane se-2/3 majority eParliament, so bayabusa bangenza konke abakufunayo, so kumele kucace ukuthi vele ama-talks la bafuna ukuwa-achieva.
Kumaviki amabili adluleyo uMnangagwa ubize umhlangano wanxusa inkokheli yamabandla ezombusazwe kodwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga. UNdebele uthi osekwenzakele kutshengisa ukuthi uMnangagwa nguye ongazimiselanga ukuthi kube lenkulumo.
I don't think ukuthi uMnangagwa vele u-serious nxa ekhuluma ngama-talks, because uzacabanga ukuthi ujayele nje into zama-hide and seek lezi ukubayeleke eqhuba isikhathi. Phela yibo abantu ababehlupha kakhulu ngesikhathi kunegotiatwa ama-talks ezaphu lezanu ngabo-1985 up to 87. Ama-talks angangathatha 24 months ukhulu into ezingacaciyo. So uzananzela ukuthi uMnangagwa is using the same script, because uthi yena wawuqala singakakhulumi kumele livume ukuthi bengu-president. So by that sefuna ukuthi yena kufuna after ukuthola i-legitimacy leyana angadecide ukuthi ezisukele ezihambele. So angiboni ukuthi ulayo sibintsho ukuthi kubele lama-talks kwenza into ezicacayo.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma uthi inkinga ayikho kuMnangagwa kodwa kuMnumzana Chamisa umkhokheli we-MDC.
Okusobala engikwaziyo mina okwakhulunywa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa, njalo engumongameli wephathi yeZANU-P F, usekubeke sobala kaningi-ningi. Ngibone lasemaphephandabeni futhi ehlangana nama-diplomat abavela kwamanye amazwe ekhuluma into efana naye ubana yena izandla zakhe zivulekile, umnyango wakhe uvulekile. So kuyatshengisa ukubana umongameli wethu uzimisele ukubana ngabe abantu bayahlala phansi bakhulumisane. Pho-ke udubo nangu-ke lungapha kulaba amanye amajaha laba abasakhulayo abangakaboni ubana kwesi sikhathi abakwenzayo yikudlala ngempilo zabantu, yikudlala ngokuhlupheka kwabantu. Babuye kuhlale phansi kukhulume yinto eqakathekileyo. Yabona ngihlela ngikhuluma mina ubana obonakeleyo ngomlomo kuphinde uluze ngawo umlomo. Manje ungakele ulungisa ngomlomo, okusala uyagcina usukulungisa ngogodo. Manje ungawulungisa ngogodo, omunye usala efelimile, omunye njalo akwazile nokubana adlule kulowo umhlaba, okuyinto engadingekiyo.
Abezokholo labo baphakathi kwemizamo yokuthi kukhulunyiswane phakathi kwebezombusazwe kodwa layo imizamo yakhona ikhanya ingaphumeleli. Ingcwethi kwezomnotho welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi uMnangagwa nguye obonakala engacaci ukuthi inkulumo uyazifuna yini okwempela kumbe hatshi.
Umi endaweni engayisiyo. Ekuqaliseni wayengathi ungumuntu ongathi ungesikhiwo ole-advantage, kodwa kwakathesi inkinga eziqondane leZimbabwe, umunotho, indlela abamba ngayo abantu, ilungelo labantu, kusokukhulunywa leyathi lase-America lase-Britain ukuthi hatshi into azilungisiswe. Ngibona ngathi mina kungaba le nkulumo kodwa asoze zibe zinkulumo eziyabe ziqondiswa nguMnangagwa, izinkulumo eziyabe ziqondiswa nje ngomuntu ovela ngaphandle kwamabandla abusayo.
Lo ngumbuzo osasenzima kakhulu ukuphendula. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama nguChris Gande.